yokwenza ke leyo ukuthi khona i-23 investments popular known as TTI koBulawayo. Company ibona ngezokupaka, it's a private company. Yena lise ukusupplya abantu bakoBulawayo mhlawumbe ngithi what yam particularly what 10 ama vulnerable groups benelisile ukuthola ama Christmas hampers. They were identified by ama social workers ngoba basebenza phakathi komuzi, they know the categories. Besincedisana sicubungula sibonisisa ukuthi yibaphi abaswelisisayo ngoba inumber yama hampers ebesiyiphiwe ibingeneli wonke umuntu phakathi kwesigaba. We're getting 63, if I'm not mistaken. So it's very hard to keep up 63 prior to about more than 11,000. But it's kwenelisile ukwenza through the social workers because they are trained to do this job. Ngancedisana labo lami ngakhonfirma ukuthi these are the most vulnerable groups. Abakhona abantu ababhenefitileyo ngabantu abadala abakhulileyo. Abantu abaphila lobugoga ngezintandane, all the vulnerable groups benelisile ukubenefitha.
Wona umomo unjani ngaleli khefu lekhisimusi? Abaningi bakhanya besenelisa yini ukuthi belithakazelele leli khefu njengeminyakeni edluleyo?
Leli khefu lika-2024 lika-December ndibone lehluke kakhulu. Abantu behluleka ukulithokozelela njengamakhefu wonke njengenjayelo ngoba umumo wezomnotho ungani uphansi kakhulu. Abantu abalalutho abalani like the groups yabo mama omama vele behlulekile because kade sebekhangelele ukuthi umntwana mayesiye esikolo next of next week umntwana abe selento ezifaneleyo. So basuke baqakathekisa ukuthi bagijime bathenge amabhuku ngakhona okuncane okukhona. Abantwana abasatholi ukuthokoza okufaneleyo okunjengeminyaka yonke ngoba i-economy hayi iyehla sibili, abantu bathwele nzima.